Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 28 ezibandlela 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la i-council ngokwayo, but lokhu is now beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba yi-directive eyasuka la kuhulumende.
Izakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili emanyene lakahulumende kunye lamasotsha.
So into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government ya negotiate la ma producers kuvunyelana ama price. Intengo ziyachana endawo lezi lalezi.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Umqeqeqi weqembu lomdlalo wenguqwe leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi ukuqatshwa kuka Victemba Ndlovu kuza kwenza yena athole isikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Iningi lezakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwe impahla ebiza imali eningi kulandela ukudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane abikwa akhiwe okungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba ikhansili yethule umbiko enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngeviki edluleyo sasayiza kamizi zeMbare ukuthi ikhansili izabhidliza le miduli. Ukubhidlizwa kwamavinkili lokhu kuqalise izolo kwaqhubeka phambili namhlanje lapho amasotsha abekhokela izisebenzi zikakhansili ukubhidliza lezi zakhiwo. Kodwa ukudanise uzulu isandla esilukhuni sabebutho kulolu hlelo bona bevele bengamelanga baphatheke kulo. Ukansila weHarare uMnumzana Thamsa Nqahadebe uthi bekubalulekile ukuthi ikansila ikhulumisane nabanini balawo mavinkili ukwenzela ukuthi abantu bangalahlekelwa impahla.
Mire labantu lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la i-council ngokwayo, but lokhu is now beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba yi-directive eyasuka la kuhulumende.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi abantu sebelahlekelwe impahla ebiza imali eningi ngoba abazange bathole isikhathi eside sokuthi bakhuphe impahla zabo emavinkilini la kuhle.
Yeah, izinto kathesi uZulu uyamhlupha, izinto zisanzima ngoba sisasuka emsimeni esokuthi izinto zikhwele bengakhangelelanga and bengalungiselanga ama-salaries abo labo lapha abasebenza khona lalabo abazingelayo izimali ngendlela yokuthengisa. Akukabi le ntshintsho engabanika ukuthi baphefumule kakuhle. Kunzima kakhulu, kuzanika ukuthi uZulu aze ubuhlungu obungazathi sebungezelelekile zalokhu kudilizwa kwezinto.
Imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sekhansili yeHarare uMnumzana Michael Shidembe ehlule ngemva kokuba umakhalekhukhwini wakhe ubecishiwe. Kodwa abakhulumeli Studio 7 bathi bekungasiyo umsebenzi wamasosha ukuthi axoshanise abantu ngale ndlela. Umnumzana Keith Maziba isakamuzi seHarare uthi amasosha asehlukumeza uZulu kusukela kumaviki amabili adlule ngemva kodlakela olwenzakala ekutshengiseleni kwabantu ngokungayi emsebenzini obekuqoqwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Thina siyali ukuthi ikhansili lomlando ukuthi ilungise kube ilungise idolobho leHarare libe lalo lihlanzekile, kodwa lokhu sokusenziwa amasosha ukuthi sethatha umsebenzi wamapholisa ekhansili ezenzile yena. Njalo siyabona ukuthi uhambe echaya abantu, konke lokhu sekutshengisa ukuthi akusela mthetho lapha elizweni. So thina hayi azivumelani lakho, ngabe kuthiwa ukhansili uzenzele lokhu yedwa ngoba lo ngumlando wakhe.
Omunye odinizelwe ivinkili lakhe ngumnumzana Admire Matambo, yena osole kakhulu uhulumende ngesinqumo asithetheyo.
Nazembare kathi resithi council sidilize yonke into, sebendizele le tax shop yami azinto zeZimbabwe kazimangu sikaresi zubuhlungu shiwa siphile njani eZimbabwe kona.
Loba nje ikhansili sithi isinqumo sokubhidliza amavinkili amancane emzini weMbare sivela kuhulumende, akulambiko ovela kuhulumende oveza ukuba nguye osithetheyo. Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeni sikahulumende unkosikazi Monica Mtswangwa ehlule ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Energy Mtodi ubengasabeli ucingo. Ukusenjalo umeya wedolobha leHarare ukhansela eBert Gumba namhlanje ukukhuthaze ukuba amalunga edala lephalamende aguqule umthetho ukuze kube lula ukuthi amakhansili adilize izakhiwo eziyabe zakhiwe ngokungekho emthethweni engaqalanga ayadinga imvumo yemthethwandaba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi-ningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Lokhu ngokunye kwabangela ukuthi uZulu angene ezitaladeni etshengisela ngokukhwela lokhu ngeviki edluleyo. Okwengezelele udubo lwentengo ukuthi izitolo eziningi emalokitshini zagqekezwa ngabantu ababetshengisela, ezinye zatshiswa. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathepeleland, umnumzana Comfort Mujekeza, utshele iStudio 7 ukuthi uZulu ulamandla ukwehlisa intengo ngokungathengi impahla elentengo ephezulu kakhulu.
So into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government yanegotiate la ma producers kuvunyelano ama price intengo ziyachana endawo lezi lalezi, but kula ma generally agreed price even kungela price around $50 at most, but isithengiswa $45. But kuyenzakala ezindawo uyasithola sesithengiswa ngama $2. Into le yavama kakhulu soon after ipte awe yayenzwa leyana yachisa izitolo, so kwaba le short supply ezindawo utakusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle. So kulabanye bayithatha i-advantage yokuswelakala kwe-product emalocation lawana achiswa ama-shop, bafike bathengise ngentengo enkulu ethanda yasithengisa nge-$3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngalesi sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele ngokuthi ama-price akontrolwa yibo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina, kuya kuthi indlela abathengi bedimanda ngayo. Bona abathengi bengabambana bethi into leyi siyayithenga ngemali leyi, othengisayo akwanisi ukuthi agcine i-product especially ama-perishable lawa njengensinkwa for 2-3 days siyayehla. And sesikhulumisane labama-bakeries bayadeliva isinkwa endawo zonke, imota zabo zahamba zideliva. And labekhuthaza abathengi ukuthi ngase sithengiswa ngentengo ye-$10, $50 lingathengi, siyabuya lazo. So abathengi babezalalela khonokho kuyayenza. Then kulamanye ama-product lawo aso isinkwa kuphela, kufana labo-cooking oil, kufana lama-beverage drinks, kufana labo-mazowe, konke uyathola. Even lempuphu uyathola ukuthi indawo sebekwenza kakhulu but into ziyathengisela ukuyehlambijana but asikayehli kuze kufika esteji esifuna ngaso ukusuka isikhathi laphana kwaba le-stay away yadidlisa impahla ama-price ekanse kakhulu but sokulamona sokuthengisela ukuthi hhayi ezinye indawo like laphana ama-shopi bamanija ukuthi bavula amawindo ukuthi bathengise izinto sokuqalisa ukuyehla
esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulo dubo olunjengalona lolo ukuthi intengo kaziqondakali lokunye okunjalo liyaliphe abantu amacebo okuthi nxa besiyathenga bakhangelene
amacebo ayebekhona but I think into e-critical to our situation kakhulu kathesi into ye-supply ilevel ye-competition siyarijuswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kulamashopu angu-10 khathesi avandalayiswa so kulo one warisasitita eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa u-one lo one esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi ala competition but into thina
Hello ke ngumnumzana Comfort Mutshekeza umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo
Okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukhulumende usebumbe ikomiti ye-task force ezabona ngokugcwaliswa kwezixwayiso ze-commission eyayikhokhelwa ngowayengumongameli we-South Africa umnumzana Halema Motlanthe eyayidingisisa ngezehlakalo zodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho ekuqaleni kukancwabakazi womnyaka ophelileyo lapho okwabulawa abantu abayisithupha libutho lesizwe. Isixwayiso lesi sibalisa ukulungiswa komthetho kwemithetho yokhetho ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe kanye lokudingisisa ngababangela loludlakela lababulala abantu. Ikomiti le iyabe ikhokhelwa ngabaphathi ntambo bakahulumende, inhlanganiso yamagqwetha eyeZimbabwe Law Society kanye legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Lokho kwenzakala umongameli Emerson Mnangagwa esithi uyakhathazeka ngombiko osanda phuma kumsakazo weSky News othi amasotsha ahlukuluza abantu elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Yangibona zani kumele kukhangelwe konke. Ngoba kwenzakala khathesi xa sikhangela sokufa abantu abaningi over 12 people walimala kwatsha abantu abaningi probably over 1,000 and over 600 people emajele okutshengisela ukuthi imbangela kumbe impande yenhlupho zabantu beZimbabwe lokhu esikhona kumele kukhangelwe khona lokhu ukuthi why kulokhu bekulama-structures esingathi ngawe-violent ngoba nxa sikhangela even abantu ababezivulela abantu ukuthi beluthe bangasabantu abavela ezigabeni singakhangelwi nje ukuthi kube lama-task force kodwa kube kulungiswe impande yomonakalo ngoba nxa kunuka endlini awuspray i-perfume uyasusa into efileyo so kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi into efileyo kuyini ingakhithwa njani into yangikhona kulokuthi kuspray o-perfume kunukelele kamnandi kumbe kuspray ompukani ebefe kodwa insukela yendaba ingakakhangelwa
kodwa sesikhangela amazwi kamongameli Mnangagwa athi umangele njalo udidekile ngokuthi kulabantu abahlukuluzwa ngamasosha
asiboni ngoba ama-civic groups akhuluma from day one ukuthi abantu bayahlukunyezwa abantu bayahlukuluzwa kungathathi ukuthi uzokhuluma abantu abavela phandle kweZimbabwe ukuze belale. Ngoba khona lokhu sakhuluma kudala kuqalisa vele iproblem naleyo ukuthi abantu bayachaya, abantu bayanyamalala, abantu bayathotshwa. So kuye simangalisa ukuthi khona enanzelela khona lokho kathesi. Anti bona babesithi kulabantu abatshentsha ama-uniform ama-police station kuqakathekile ukuthi besilalele njengama-citizens.
Ubona i-task force leyana isebenza kuhle.
Yala kwaba nama-task force kufunakala i-implementation. Siyakwazi okuhluphayo eZimbabwe esesikhona kathesi i-implementation. Indaba yama-electoral reforms asondaba entsha. Ama-organizations anjenge-ZSC aqalisa ukukhuluma nge-electoral reform ngo-2000. La kadesi lo kongwa gabe la ma electoral reform. Kisho ni pi constitution, kadesi kula banda wa 600, ya bafale le ya banga funyulibe ve la malo ya. O di constitution ni dibe libe la malo ya. So kia po kati lubezi mizi ndo okulume ndi anga bi nganye ya kongwa ba. Kwa isi kati sebezi fona zanule sanle zintini zankwa. So kuza banzi, mkutu be mnyofagi task force. Mkutu njia mkutu umzali, apindebe mreferee, apindebe mlinesman. Kuza banzi, mkutu kwa isi kati nesnen, ukulume ndo mnyofona ayo sivi.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa icingweni le studio 7 ekovulawayo. Live talk lamhlanje sikhangela isimo esiqhubekela phambili sisiba sibi elizweni abantu behlukuluzwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kwenengi lengatsha zikahulumende welemelika obese kulensuku ezedlula inyanga yonke kubikwa kubangele ukulahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha amadola komnotho walelo lizwe. Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kwele Venezuela ozithi nguye umkhokheli welizwe ngoba esithi unqobe kukhetho uJuan Guaido usekhuthaze ukutshengisela kwensuku ezimbili liviki emzameni yokuthi yokuthola usekelo kwabebutho ukuze bengasekeli umongameli Nicolas Maduro. UZulu uveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abasezifundweni zesecondary kusiya kwabaleminyaka engamachumi amane abasebenzisa ukudakayo kanye lokunatha utshwala ukwedlulise amalawulo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labasakhulayo abangathandanga kubethwa ngamagama bathi imbangela enkulu yokuthatha udakayo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo yikuthi kabalakho kokwenza okokuziphilisa. Ukuswela umsebenzi bathi kuyabahlukumeza engqondweni, kubafuqa ukusebenzisa udakayo lotshwala emizameni yokuba bakhohlwe induba bakizo zokwehluleka ukuziphandela. Osakhulayo uAnopa Murambiwa ngomunye wama-junior councillors edolobheni leHarare emela isigaba sika ward 41. Yena ke ulandisa ngokunye okubafuqayo ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokunatha utshwala ngendlela eyingozi abasakhulayo njengaye.
What was being stated that you find 40% of all suicides happen to be because of drug abuse.
So ngamachumi amane ekhulwini kwalabo abathatha impilo zabo kungokubangelwa yokusetshenziswa kwezidakamizwa. Nxa kusiza kulolu daba lokusetshenziswa kwezidakamizwa sandise ukuba betha ngamagama amabi sithi kabalungayo. Kodwa singalukhangelisisa lolu daba lokusetshenziswa kokudakayo uzathola ukuthi kungasintando yabo laba bantu kuyabe kukhona okubafuqayo. Ngabantu abafuna ukutshengiswa uthando.
Kungalesi sizathu Murambiwa oyisifundi St John's Emerald Hill eHarare ekhuthaza uZulu ukubambisana ukulwisana lalolu duko. Okusekelwe ngu-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi wohlangothi olubona ngezokuvinjwa kokungeniswa kwezidakamizwa elizweni olwe-CID Drugs and Narcotics.
So thina besixwayisa uZulu ukuthi akasikhangelisiseni abantwana lapha abahamba khona ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu kungabe kusemathown kungabe kusemakhaya khona bezibabho sebehlangana lotshwala sebehlangana lento ezidakayo lula. So kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesikhiwa sithi drug resistance education, ukwenzela ukuthi uma behlangane lakho kungabe thusi kumbeni bangawuqabuli bebe vele sebezilungiselela ukuhlangana lakho bayenze esingathi yi-choice kumbe bakhethe bona impilo engcono.
Uthi lo asomsebenzi wabasesipholiseni kuphela kodwa kudinga ukusebenzela ndawonye kukazulu wonke elizweni ukuluqeda lolu dubo.
Umunye wabeke kethi sidle ngikhaya ngale uyanika imali kahlali labantwana phansi ngala sikhathi la useuya kuphela ngokuthi ah usehlangane lomntwana osele ama-drugs kathesi usefuna ukuthi ngako uyahle kuphele kunabo unanzelela ukuthi phela lwana osedaka kwakho umbambe ingqondo kwambamba umzimba so uzathatha isikhathi sokufuna labana abayelaphisayo esingathi i-rehabilitation yesilungu. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela usala kuyinkinga uzulu kavuka asinzamaphapha layo ukuthi kume nje kanjani.
Kwagcizelelwa ngufather Cloud Maganga webandla lokholo lwesikristu le-Roman Catholic Church onguparish priest eSt Genesius emzini weMarlborough edolobheni leHarare.
Kule problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi akuna into yokuyenza so ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drugs.
Ufather Maganga uthi ilo msebenzi omkhulu inkokheli kwezokholo ukukhuluma phezu kwayo yonke into eyenzakala emphakathini ukuze ilungisiswe.
So kumele lathi sibone ukuthi empilweni yikuyini okuyenzakalayo ngako ke kumele sikukhulume singayekeli ukukhuluma njengoba singabuya ndawonye even e-church laphana sishumayela sikhulume ngento leyi ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje i-church ezimuli nasempilweni.
Umnumzana Anselin Tinashe Chimonyo ngomunye wabongi abasebenzisana lozulu obulawa yimikhuhlane yengqondo eParinyatwa Group of Hospitals engunesi in charge kulolo hlangothi. Ulandisa ngokuqansa kwenani labasakhulayo abesilisa abatholakala besizadinga usizo kuleso sibhedlela.
Mainly the boredom, lack of recreational activities to do and lack of employment.
Kathesiningi lokhu kubangelwa yikuswela okokwenza umuntu ezihlalele isikhathi sonke, ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa nokuswelakala kwemisebenzi. Iningi labo bafundile sibili kodwa udube ukuba abalalutho lokwenza ngaphandle kokusebenzisa okudakayo. Lokho ngingathi mina kulokuswelakala kolwazi ikakhulu ebantwini abadala ukuhlolisisa lezo nkinga abasakhulayo laba bebhekane lazo.
Uchimonyo uthi isilinganiso sokuthathu kokune 3/4 sabasakhulayo besilisa abadinga usizo ngasebebulawa yimikhuhlane yengqondo ngemva kokusebenzisa okudakayo ngendlela ekusibanga esibi kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo.
You might have schizophrenia or temporal.
Ngaba nomunye umkhuhlane wengqondo ngesikhathi esiza esibhedlela kodwa inhlolisiso ibisiveza ukuba kungezelelwa yikusetshenziswa kokudakayo.
Ukuswelakala kwendawo zokubatholisa usizo lokubabonisa ingozi ekhona ma bengaqhubeka bethatha udakayo lokho kanye lokunatha utshwala ngendlela yedlulise amalawulo ama-rehabilitation centers njengalokho okutholakala emazweni athuthukileyo. Abezempila kahle bathi ngokunye okwenza kube nzima ukuluqeda lolu dubo emazweni asathuthukayo njengeZimbabwe. Bakhala njalo langenani lengcwethi zalomkhuhlane labasebenzela lolu hlangothi lwabasiza ababulawa ingqondo abathi liphansi kakhulu lona udubo luqhubeka lukhula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeMtare zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo lithethwe nguhulumende lokubisela amabhasi enkampani yakhe eZupco edolobheni leli. Izakhamizi lezi zithi lokho kuzazinceda kakhulu njengoba abemchova lamakhombi kade sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokugada amahlayana. Amakhombi abikwa abe esehlawulisa amadola amabili uhambo lunye oluhlawuliswa idola linye ngabezupho. Baningi kanye lengcwethi ezicubungula izomnotho abathi zizayicela isivuthiwe njengoba uhulumende wake waqala umsebenzi wokuhamba kwala mabhasi kodwa kwagcina kusiba lukhuni ukuthi aqhubeke esemgwaqweni. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi uqatshwa kukaBekuthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole ithuba kanye lesikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo abayibo ikusasa yaleli qembu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yeqembu leHighlanders lonyaka iphe ithuba umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu ubachazele amalunga aleli qembu ngenhlelo zakhe emhlanganweni waleli qembu uqhutshwa minyaka yonke ekuqaleni komnyaka. UMatinda usebenzise leli thuba ukubatshele amalunga eqembu leHighlanders angenela umhlangano oqhutshwe ngensonto edolobheni lakoBulawayo ukuba lonyaka uzasungula inhlelo ezakwenza ukuba iqembu lizibhekele abadlali balo. Okuyinto athi nyakenye bekungekho lula ukuba ayenze ngoba isikhathi sokwenza lokhu ebengasitholi. Ngalokho ke uthi ukuqatshwa kukaBekuthemba Ndlovu uba ngomunye wabasekeli bakhe sekuzamkhulula uba aqede isikhathi esikhulu elamaqembu abasakhulayo.
Dropping in uBekuthemba was not by the fact isibongo ziyafanana idrive yangkhona ngiyokuthi konanana lesi abantwana beHighlanders understand the football yeHighlanders ukuthi bangene kusystem. So kuletha uBekuthemba ukuthi abuye azosijoyina kufirst team senza thi ngithole isikhathi manje esokuthi ngikwanise ukuthi khona sifake ama-structure in terms of development. So far we have spoken philosophy lana from the under 14s. Nizathola ke start manje so ukona kwani sikona ngibe ama under 14, under 16, under 18.
UMatinda uthe eqatshwa liqembu leHighlanders ekuqaleni kwanyakenye waphiwa umlando wokuphendukisa isiko laleli qembu elokuzikhulisela abadlali yokutsho ukuba nguye njalo okumele atsho ukuba kudlalwa njani kusukela uqembu labasakhulayo kuze kufike uqembu elidlala kusigaba se-PSL. UBekuthemba Ndlovu nyakenye ubeqeqetsha iqembu leBulawayo City kanti phambilini kwalokho ke wasebenzayo ngumsekeli kaKelvin Kaindu ngesikhathi beqatshwe ngamaqembu abalisa eleHighlanders eleTriangle kanye leHowmine. Ngesikhathi esadlala ibhola uBekuthemba udlale kwesikhathi eside kuqembu leHighlanders wadlalela njalo leqembu lesizwe lamaWarriors ikanti ke wadlala selizweni laseSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa eleMorocco Swallows kanye leMpumalanga Black Aces. Omunye umsekeli kamqeqetshi obevele esebenza loMatinda Ndlovu nyakenye nguMandla Mpofu kusithi umqeqetshi weqembu leBhozo 90 uMelusi Sibanda laye ubephathisa kodwa inkinga yakhe ukuba akavunyelwa ukuhlala ebhentshini njengoba engela sithupha sikaCAF A okumele kube yiso esiphethwe ngumqeqetshi oqeqetsha kusigaba sePremier Soccer League kwele Zimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kati kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iningi lezakhamizi zeMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi kakhulu ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasosha. Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Kwezemidlalo sizwe ukuthi umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthini ngokukhethwa kukaBekuthemba Ndlovu. Seludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.